uhlelo lolwesesikilo njenge-Christian Alliance esithi thina esiluthe i-Novak kumbe ngithi khona i-National Vaccination Campaign eyenziwa ngabantu bezinkolo. Singene eziqintini ezingu-16 ezigoqela iBulawayo, iBeitbridge, iGwanda, iPlumtree, iBinga, iGweru, iZishabane, iMaswingo, iChirumanzi, iChegut, iHurungwe, iChinoyi, njalo siyangena eMtare laseGenera laseHarare. Lokhu senzela ukuthi ilizwe lonke jikelele likwanise ukuncediswa lisizwa ngamabandla. Siyazi ukuthi abantu abaningi bangena ema-church ethu. Ngakho-ke sizaba labantu abangu-450 abazabe begoqela abantu bezempilakahle, abantu abavelele ema-church, yibo abazangena bakhankase. Khathesi sikhangela ukuthi bakhankase ebulenjini njengoba umumo usunje. Bazakhankasa ebulenjini, njalo-ke bebe lama-groups abawafomayo, kumbe ngabantu abema-church, sithi kumbe umuntu umsabatha uzokulungisa lamasabatha ekhankase khona ngaleyo, kumbe umethodist uzalungisa amagroups ekhankase kumethodist, kumbe sithi umuntu ongumuslim bayalungisa khona ngale kuma-muslims bekhankasa, kumbe ngabantu abasemakhaya bayalungisa ngeziqinti zabo bekhankasa, ukwenzela ukuthi kumemetheke-ke ukhuthazwa wonke umuntu ukuthi azivikele kulo mkhuhlane.
Kuyini ongakuxwayisa uZulu?
Siyakwazi sokusuya kuKhisimusi, isixwayiso esilaziwe ukuthi bantu asekeleni ukuhlangana singamaxuku amakhulu kakhulu kumbe sizihlobo, ngoba abantu bazathelelana singene phakathi kwengozi enkulu. Ngakho siyakhuthaza ukuba liKhisimusi ngabe abantu lo lalo engayidlela engikhaya, sikhulumisane ebulenjini, senze izinto eziningi ebulenjini, kodwa-ke singayenzi into ezafaka impilo zabanye izihlobo zethu labanye abantu engozini. Inkosi isibusise, sikhangelele iKhisimusi. Kodwa-ke sinanzelele ukuthi thina sithi asithandazenini, asisanitizenini, asifakeni amamaski ethu, asibeni le-social distance.